Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Kantemiri osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 kuMpalakazi 2022 ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Sifuna ukuqeda iHIV ngo-2030 njalo ngo-2025 sifuna ukuthi bonke abantu abaphila nge-HIV bebe sekuma-ARVs and that was angena kuma-ARVs i-viral load yawo ibe suppressed kodwa nxa sekungene indawo zama-drugs mbona ngani ama-goals lawa sizosiachieve njengesizwe seZimbabwe.
EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba kunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wokuvimba ukuthelelana kwegcikwane lengculaza ele World AIDS Day.
They join the craft train and they cross the line. I told them that if you don't act accordingly, you know what it means. The citizens are waiting for you and they are going to punish you.
UZulu usola kakhulu inyathelo elithethwe nguhulumende lokuthi usekweledisa ingxenye yesigidi samadola eMelika $500,000 kubaphathintambo bakhe kanye lamalunga edale lephalamende. Amaqembu amakhulu afana lele Argentina, Spain, England, leSenegal asesiya kusigaba sesibili semidlalo yemncintiswano omdlalo wenguqu wamazwe omhlaba wonke o-World Cup 2022 owenzelwa kwele Qatar. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wokuvimba ukuthelelana kwegcikwane lengculaza ele World AIDS Day lapho elibe lomkhosi omkhulu owenzelwe eMarondera esabelweni seMashonaland East. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lonyaka ifikile iminyaka engamachumi amane lanye lokhu igciwane lengculaza laqhamukayo emazweni omhlaba kodwa iningi liqhubeka lihlaselwa yiwo. Ekhuluma emkhosini walamhlanje eMarondera, umqondisi weNational AIDS Council uDokotela Bernard Matsima ubike ukuba basebenza gadalala ukwehlisa ukumemetheka kwegciwane leli elizweni ngasikhathi sinye bekhuphula inani labantu abathola amaphilisi ehlisa igciwane emzimbeni ama-ARVs. Uchaze ukuba inani labantu abahlaselwa yilo umkhuhlane ezweni liyehlile lisuka kunkulungwane ezingamashumi phose amabili lanhlanu 24,900 ngomnyaka ka-2020 lisiya kunkulungwane ezingaphezu kwamashumi amabili 22,800 ngomnyaka ka-2021. Uqhubekele phambili ethi kuleli abantu asebethola amaphilisi ehlisa igciwane sebekusilinganiso songamashumi athoba mnemibili ekhulwini 92.43% emizameni yokuthi sokufika umnyaka ka-2030 umkhuhlane wegcikwane usuyehlile ezweni. Inkulumo kadokotela Matsima ihambelane lekamqondisi wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization udokotela Tedros Adhanom Ghebreyesus othi inani lababanjwa igcikwane le-HIV ezwekazi le-Afrika liyehla kodwa kulabantu abamqoka ama-key populations abangatholi amaphilisi abayibo abamemethekisa igcikwane emhlabeni jikelele. Umqondisi we-National AIDS Council kobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthi sebenanzelele ukuthi kulabantu abaphila le-HIV abakuma-ARVs asebethatha izidakamizwa.
Yeah, iNational AIDS Council iyaphatheka ngendawo yama-drugs ukuthi abantu nxa sebengena kuma-drugs basoze bebe lempila kahle ngenxa yokuthi kuzaba yenza ukuthi besenza ama-behaviors angakhozela ukuthi bethathe i-HIV kumbe bememethise i-HIV kulaba abanatha amaphilisi. Nxa umuntu sevele sekuma-drugs asoze nathe kuhle amaphilisi akhe, lokhu kuzayenza ukuthi impilakahle yakhe ingabi kuhle ngenxa yokuthi ama ARVs kumele inathe ngesikhathi sinye every time. Kodwa umuntu nxa sekuma drugs uzakwanisa ukuthi ekhohle ukunatha amaphilisi ngenxa yokuthi yabe engasaziyenzi. Okunye njalo ukuthi ama drugs wona lawo asikwazi ukuthi nxa ehlangana lama ARVs kuba inyamazana bani emzimbeni womuntu.
Unyathi uqhubeke ethi ukuthatha izidakamizwa kuyaphazamisa ukusebenza kwamaphilisi emzimbeni.
So konke khona lokhu njenge National AIDS Council siyaphatheka kakhulu, sikhuthaza abantu ukuthi bayithi nxa singaba lama problems singadaneli kuma drugs kodwa asidingeni usizo kuma psychologists kumbe abanye ama counselors abangakhuluma nabo. Because ama drugs abanye bangena kuma drugs ngenxa yokuthi bale depression, bale stress, abakwazi ukuthi bengenza njani. Kodwa bengananzeleli ukuthi bengangena kuma drugs impilo yangkhona ingabe ishiwe wesi kulalobu kade kuzwa. So siyakhuthaza ukuthi abantu behambe beyodinga usizo kuma counselors. So njenge National AIDS Council, i drug and substance abuse kuyasiphathisa kakhulu ukuthi sikhulume ngakho ngenxa yokuthi sifuna ukuqeda iHIV ngo-2030. Njalo ngo-2025 sifuna ukuthi bonke abantu abaphila nge-HIV bebe kuma-ARVs. And lawo azangena kuma-ARVs, i-viral load yawo ibe suppressed. Kodwa nxa sekungena indawo zama-drugs, mbona ngani ama-goals lawo asizosa-achieve njengesizwe seZimbabwe.
Umongameli we-Economic Freedom Forum, umnumzana Innocent Ndibali, uthi inani labantu abathatha izidakamizwa liya liqansa loba nje bekhangelele ukuba kusiyafika umnyaka ka-2030 ingculaza ibe isiyehlile ezweni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uzulu usola kakhulu inyathelo elithethwe nguhulumende lokuthi usekweledisa ingxenye yezigidi samadola eMelika 500,000 kubaphathintambo bakhe eyokuthenga izindlu. Abasekeli babaphathintambo bona batholiswe inkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye zamadola eMelika 350,000. Kuthi amalunga edale lephalamende wona atholiswe inkulungwane ezingamachumi amane amadola eMelika 40,000. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lezi zimali esezibolekiswa abaphathi ntambo labalandeli babo ziza phezu kwezikweleti zezimota ezifanayo ezitholiswe wonke amalunga edayele ephalamende ekuqaleni kwesigaba. Iningi lithi alikholwa ukuba izobuyiselwa leyo mali njengokutsho kukahulumende ma kukhangelwa iholo elincane abalitholayo, njalo kusasele isikhathi esingaphansi komnyaka ngaphambilini kokuthi siphele isigaba samalunga edayele ephalamende kanye labaphathi ntambo bengatsha zikahulumende. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uyakufakaza ukuba kuliqiniso ukukhulunywa ngalezi zikwelede ezinkundleni ezishiyeneyo zokuxhumana ezebulenjini.
Thina njengelunga le-MDC siyakwamukela ukuthi uhulumende uphe amalunga edala lephalamende izikwelede ezemali engange-$40,000 ukuthi bakhe izindlu kumbe babe lemizi. Lokhu sikubona kunceda kakhulu ekuthini abasebenzi bakhe uhulumende bonaba baza kuba lesikhathi ke ingqondo zabo zihlalisekile, bakhangelisise umsebenzi wabo bawenze ngemfanela njalo ngokuzasuthisa uZulu, ngoba bavele bemele abantu.
Uqhubekele phambili sithi bona njengebandla bayalisola lelinyathelo likahulumende.
Akumelanga ukuthi kube yindlela eyokuthi babe sebezidlela nje babe sebegoqa izandla. Simangaliswa ke yilaba abanye bethu abayebandla esikilabo abaphikisayo abe-CCC abasafuna nje ukudlala imidlalo. Labantu bathi leyo mali kabayazi njalo leyo mali kabayithathanga. Iningi labo selithethe umuntu owalileyo kuyithatha leyo mali uyedwa nje uMakhamu umlayo ngumlungu. Umlungu wavela wazenzela imali yakhe ngesikhathi sabelungu. Siyakwazi abelungu babe phanana indlela zokwenza ukuthi babe le mali, akayidingi leyo mali.
Ummeli weNorton edayele ephalamende umnumzana Themba Mliswa uvumile ukuba uthole imali esithi incane kakhulu.
Their term, they would rather get the little that they have. That's what they've been given, 40,000 as housing allowance. Yet the minister has got 500,000.
Kungcono bathole okuncane kunokho, bathole ama 40,000 njengemali yezindlu. Abaphathi intambo bakahulumende bathole ama 500,000. I-40,000 incane kakhulu, basikhangelela phansi.
Umkhokheli webandla le-CCC, umnumzana Nelson Chamisa uthi amalunga edale ephalamende abebandla lakhe abathethe lezo zikwelede benze into embi esithi lokhu kufana lokuthi sebethengwa iZanu-PF.
Sebe phakathi kwalabo abantshontsha imali yelizwe. Sengibatshelile ukuba benyekela ukwenza okucacayo, abantu bazabona okwenza ngabo.
Enye ingcwethi ecubungulayo zomnotho, umnumzana Masimba Kutshera, upha umbono wakhe laye phezu kwalolu daba olusegudwini.
Umbuzo wami uyabe ungowokuthi nxa kuyikuthi kulama MP kumbe ama deputy minister kumbe ama minister azahluleka ukubuyela kuparlamente next term, imali zangkhona bazazibuyisela njani? Ngoba nxa kuyikuthi ngama loans kumele kube le ndlela yokuthi izimali zonezo zibuyele kithi njengama taxpayers. Kodwa ngibona njengani i-loan enjengaleyi ilodubo, ngoba ama MP asakwazi ukuthi bazaphenduka yini uParliament kumbe engxenye bayalusa ama-seats abo. Into enzima leyo, ngibona njengani ama-loans lawa
iningi ile mbuzo ethi kusemthethweni na okwenziwe nguhulumende, ngoba imali engangengxenye yesigidi samadola okumele ibolekwe abaphathi ntambo yimali eningi kakhulu okumele iqale ihlaziwe edayela ephalamende andubana banikezwe lezo zikwelede. Ngakho-ke nxa amalunga edala ephalamende wona okumele ahlaziye lolu daba esezathaphuza ndizayinye lohulumende, akusoze kwalunga lutho. Njalo kuphambana lezibopho zokusebenza kwala malunga zokumela izifiso zikazulu edale. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba lunye. Umnumzana Davis Ndumiso Sibanda, ingcwethi kwezemithetho yezisebenzi, uthi abathethe imali kahulumende abakudalele ephalamende kanye leziphathamandla zikahulumende balelungelo lokuthola abakukhankaselayo. Kodwa uSifanda uthi akuqondanga ukuba abantu laba banikwe imali le ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Udaba lolu kumele silukhangele ngoba indlela emphakathini osolungi ngayo lumbaqambile. Ekuqala ukuthi ama-MPs asemsebenzini singeke sakubalekela elokho. Lapho abahola khona, lapho abagcine khona, kumele kube lama-conditions of service abancedisayo. Nxa behambe bakhuluma lomqhatshi bathi umqhatshi sidinga uncedo olunje, umqhatshi wabavumela ukuthi abanike amaloni ngendlela abanike ngayo njalo ngendlela abanegotiate ngayo, akulanto embi from uhlangothi olwezisebenzi kube singathi from a labor side. Into esuka ngibone ngazani ivocwe into leyi ebantwini yikuthi abantu bayakhohlwa ukuthi ama-MPs nawo yizisebenzi, njalo bayakhula banezifiso zokuthi babe nemizi efundana nabo, balezindlu abazifisayo, balalokhu nalokhuyana abakufisayo. Xa beyeka umkhathi bayacela ukuthi bafuna ukuthi bangezelelwe iphetho abayiphiwayo, bafisa ukuthi balale endaweni ethize, bafisa ukuthi bazuze ama-allowances anje, njalo enye yama-allowances kube yimota abayiphiwe, bese sithi okunye besebe sifuna lezi zindlu. Mina ngibona ngazani akunanto embi nxa singakukhangela from a labor side of things or from a legal side of things.
Kuyini okungabe kulukhophe udaba lolu?
Yikuthi abantwini abaningi izinto zonezo amabheni esingathi ngama-benefits kanti ngamaloni ezindlu nani nani zabaselakho. Ungaya ebhanga wena kajesu usiyadinga uncedo lwesikwelete esokuthi wakhe indlu yakho lokhona okuthiwa ngamabhondi kumbe okumqedisa indlu ukuthi uyifulele kumbe wenzeni, uzathola ukuthi into zonezo kaziselula ukuthi abantu abaningi bazithole. So obekungafiswa ngabantu yikuthi ngabe bathe labo bezicelela bafuqa uhulumende ukuthi ama-building society avulele abantu labo babe nesikhala sokuyangena bazuze amaloni emabhanga. Yizo izinto ezikhangelweyo lokuthi yona iloni yakho na vele ininjani. Iyile interest kumbe kayila interest, interest yakho ikhambelana lamabhanga kumbe ikhambelana namabhanga nalokho okunikwa ngamabhanga lapho abantu abaningi abangancedakala khona. So engakutsho ukuthi ukhophe lukhonapho ekuthini bakhumbule bona ezako izizwe basebekhohlwa ukuthi uningi lwezimbabwe lalo luyafisa ukuthi lube namaloni okwakha izindlu. Ngabe bathe besenza okwabo nephalamende laphana benza ukuthi amabhanga laye kuthi ngama-building society aba le ndlela elula ebantwini ukuthi bayiboleke labo yona le imali. Ngibone ngazanto yokunganceda kakhulu.
Umnumzana Davis Ndumiso Spanda yingcwethi kwezemithetho kahulumende ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Iqhula lengcwethi zezomthetho kwele South Africa lithi uMongameli Cyril Ramaphosa wephule isisekelo sombuso ngendlela aphatha ngayo udaba lokuntshontshwa kwemali eplazini lakhe lePhalaPhala eLimpopo. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Iqula lele elakhethwa lidale lePhalamende ukuthi licubungisise ukuthi uMongameli Ramaphosa wephula umthetho na ngendlela aphatha ngayo ukutshontshwa kwemali eplazini lakhe lithi kuningi akwenzayo okhombisa ukuthi wephula umthetho. Lithi okokuqala, wephula umthetho wenqabela umongameli ukuthi aqhube inhlelo zamabhizimusi ngesikhathi engumongameli welizwe. Wabuya njalo wephula umthetho wokumangalwa kwamacala ngemva kokwehluleka ukuyavula icala emapholiseni kulandela ukutshontshwa kwemali eplazini lakhe. Lithi njalo wasebenzisa amandla akhe ukwedlulisa amalawulo ngokusebenzisa abalindi bakhe nemali kahulumende ukuzingela labo abantshontsha imali yakhe. Ngokutsho kwesisekelo sombuso wakwele South Africa, ukwephulwa kwale mithetho kuyizizathu eziqinileyo zokuthi umongameli abanjwe ngamandla kwehla esikhundleni lesi kumbe axojwe umsebenzi. Ingcithi kwezemthetho e-University of Cape Town umnumzana Richard Calland uthi umnumzana Ramaphosa usephakathi kwetshe lembodo.
When a finding such as this is made against a sitting president, there's only one implication, is decide whether to resign or whether they should await a process that may lead to a similar conclusion.
Uthi la macala abhekane lo mnumzana Ramaphosa makhulu kokuthi kufanele akhethe ukuthi azehlele esihlalweni kumbe ehlizwe. Igqweta leZimbabwe umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi okwenzeka kwele South Africa kukhombisa ukuthi umthetho uyalandelwa. Uthi into efanayo kufuze yenzakale eZimbabwe lapho kusanda kuvela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uphe amalunga edale lePhalamende labaphathi ntambo bakhe izikwelede ezithethwe esikhwameni sikahulumende okungekho emthethweni.
Kukhomba khona lokho ukuthi umthetho awulandelwa ngoba laba bantu esikhuluma ngabo kunomthetho okuhambisana nokuthi baholelwa izimali ezingakanani ngokomsebenzi abawenzayo. So asazi ukuthi le mali ingeyokubakhokhela mhlawumpe ukubafumbathisa phela ukuthi bangaze nabo bamdonsela emthethwandaba mhlawumpe ngoba bebona ukuthi uhlale sephula umthetho ukuthi mhlawumpe imali yokukhwabanisa ukuthi abathenge ukuthi bahlale bethule. Ngoba asikho esinye isizathu esingasithola esokuthi izwe lingathi lixake kangaka ngezezimali umongameli abesephisana ngemali engaka.
Unobhala jikelele lebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi okwehlele uRamaphosa kukhombisa sobalwa ukuthi amabandla alwela impi yenkululeko awenelisi ukulandela umthetho.
Isikhathi esiningi kugcwele ubukhohlakali, kugcwele ukubanga izikhundla, kugcwele ukwehluleka ukuthi ngubani ozathatha komunye, okwenza ukuthi izakhamuzi kumbe sithi thina abavotayo babone angani kwakungalwelwa ukuthi abantu bakhululeke umnotho ube sezandleni zabo, kodwa kwakulwelwa ukuthi abalutshwane badle.
Lesehlakalo senzeka ngesikhathi lapho ibandla le-ANC likhangelela ukuqhuba ukhetho lwenkokheli zalo ngomphakakazi wenyanga ezayo. Umnumzana Ramaphosa unqintisa esikhundleni sokuba umkhokheli waleli bandla okwehlandla lesibili. Amabandla aphikisayo athi uRamaphosa kufanele ehle esikhundleni sakhe. Lengenye izinkulumo esivela lasemalungeni ebandla le-ANC ogoqela lesiphathamandla saleli bandla unkosazana Dlamini Zuma, yena laye ukhangelela ukuthi angagcina sincintisa esikhundleni sokuba umkhokheli. Kodwa nesikhulume sebandla le-ANC umnumzana Phule Mabe utshela bezindaba ukuthi ikomiti enkulu yaleli bandla izaqhuba umhlangano lamhlanje ntambama ikhuluma ngalolu daba. Kusenjalo ofisi kamongameli Ramaphosa yethula umbiko esithi usephakathi ukubala umbiko owethulwe liqula lengcithi leli, kanti ke kungekudala uzakwethula impendulo yakhe. Mina Studio 7 Johannesburg, South Africa, ngingutuso Khumalo.
Iningi likazulu weZimbabwe liyakusola okwamagama okwenziwe ngabaphathi ntambo bakahulumende kanye lamalunga edale lephalamende abavume ukuthatha izikwelede zemali eningi kuhulumende yokwakha izindlu. Abaphathi ntambo bakahulumende banikwe ingxenye yesigidi samadola emelika $500,000. Amalunga edale lephalamende wona avumelana lohulumende ukuba athole inkulungwane ezingamachumi amane zamadola emelika $40,000 umuntu munye ngamunye. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT kanye lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo. UDube usungula lingxoxo.
Kuyindlela yokuthi izisebenzi zikahulumende yini le mpilo ezabanika isizotha ezabanika ukuthi bakwanise ukubhekana nomsebenzi wabo abanzi bejulise ingqondo njalo bewubheka bengakhangelelanga ukuthi babe befika amatshontsho lapha nalapha abangakwanisa khona ngoba thina babona ama-MPs isikhathi esiningi ngokuswelakala kokuhola sinanzelele bakithi ukuthi bebehola imali engange kumbe bahola imali engange 300,000 eyingeyange $300 babuye bafiwe about 200 United States dollars in that currency. So, imagine that umuntu leka MP okhangelelwe ngabantu bese-constituency bonke bekhala kuye nsuku zonke ngenhlupho isikhathi esiningi ezipersonali izimfa sogalotyana ngabantu nje esingathi abalalo iholo. So, kukhulwa lokho kungcono kodwa ikakhulu esikugcizelelayo esikubonayo futhi ngakho ukuthi kuyathengisela ukuthi uhulumende uyakukwanisa lokho ngabe uyayelula ibandla kwakhe aguqule ama-conditions ama-civil servants akhe wonke. Kuyathengisela ukuthi uyakwanisa uhulumende kodwa okumehlukayo ku-corruption ekhona ku-government ka-ZANU-P F.
Baba Ngweja, ngena khonapho sizwa ukuthi ungathini baba.
Ya, iqiniso ukuthi ma uhulumende ethatha izimali esiphaleni sikahulumende incedisa abasimelayo kuphalamende ayisuke into embi. Kodwa inkinga yokuthi kanti ukhetho olwenza ngo-2018 isikhathi sonke lesi ama-parliament azabaneli bethu behlupheka okwakhathesi esikhangelane nokhetho oka-2023 kakusoze kudingeni inkulumo ngoba uyabona ukuthi into enhle eyenziwa ngesikhathi esilungileyo kahle kodwa into enhle eyenziwa ngesikhathi esingalunganga iyashupha. Yikho-ke kufanele-ke kuqonde ukuthi imali leyo abanikwayo yimali eyabo comment sabo kumbe yimali eqondane lemisebenzi eku-constituency na kungasakhangelanga amathepha la engasaphumanga hathi kuba le nkulumo kodwa-ke akulankinga ayise mali yeZANU-P F kodwa bana ngathi mina inikwe nesikhathi esingasiso.
Ye, siyamuzwa lapho uyakhuluma uNgwenya baba Dube. Kodwa-ke siyabona ukuthi lina-ke amalunga enu lawo ayithethe imali leyo kuzobuya lamalunga e-CCC. So abantu sebekhuluma lapho bathi seligapula lapho.
Iqiniso elikhona yikuthi abangane bethu be-CCC sebazifundisa umthetho wokungabi leqiniso ebantwini. Sebaukuthi baya indicator left bakhone right. Kodwa kathi mangali ngoba nje ungakhangela libandla lona elingela-constitution elingelaba-policies elingelani nje into abangayibamba ukuthi bona bamele lokho. Bayithethe bonke abe-CCC ngaphandle ko-MP wabo ukuthiwa ngumagama imali engayithathanga ngomlungu lowo owavelayo imali yakhe mdala.
Lina-ke Dube,
imali leyo isikhiphethe siyithatha ngenhliziyo emhlophe ngoba amalunga edale lephalamende ngabantu abasebenzela uZulu. Okuqakathekileyo ukuthi nxabebeyitholile leyo mali basebenzele uZulu ngeqiniso 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 njalo uZulu sekumele aqaphe ukuthi nxa sebebaphile leyo mali abayakhuluma ke bayasebenza labo bebona ukuthi ukhulumende kantshontshe enye imali njalo abanye abantu abangama-27 bezisebenzi zonke nje zilizwe lezimbabwe ama-members ephalamenti abalwela ngoba nabo phela bona bazilwele bathengisele ukuthi bakwanisa ukuthi balwele amalungelo abo.
Ye, siyakuzwa Dube, siyakuzwa.
Bebehlala odabeni belwela wonke umuntu ngokufanayo.
Ye, siyakuzwa Dube. Baba Ingwenya nguzwile lapho sithi ungazami uyasolala.
Hhayi, ngiyasola kakhulu phela angisho amalunga e-CCC namalunga eqembu eliphikisayo ngakuthiwa ngoba babevele bengabantu ababevele besala izinto ezinikwa yi-ZANU-P kumbe i-ZANU-PF ngaso kuthiwa khona sokukhitshwa imali yesiphalensi kahulumende bafanele bahlale phansi labo lomongameli wabo uNelson Chamisa labanye labo bahlale phansi bathi nanku-ke madoda sokusenziwa lapha sokukhutshwa imali esiphaleni asibeni le plan yokuthi sikwazi ukuthi sitshele abantu bezithi imali yeyingeyani kumbe nxa abantu abasithuma ephalamenti besala imali besala ukuthi imali ingathathwa imiasiyithatha ngoba ngapha amadokotela namanesi ayakhalakhala ngemali kodwa ama-members ephalamenti bayanika imali imali yakhona kanti bayiphuma esiphaleni esisodwa so mina ngidube mina hhayi amaqina.
Umnumzana Rejoice Ngwenya lapho yingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo ubexoxa endawonye lomnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT belawulwa nguGibbs Dube we-Studio 7. Umncintiswano womdlalo wenguqu owamazwe omhlaba wokubanga inkezo ye-World Cup 2022 owenzelwa kwele Qatar uqhubekela phambili njalo amanye amaqembu amakhulu afana le-Argentina, Spain, England, le-Senegal asesiya kusigaba sesibili salimdlalo. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda.
Iqembu lezwekazi le-Afrika eTunisia izolo linqobe leFrance 1-0 emdlalweni wokugcina kuhlandlala kuqala kodwa lehlulekile ukuya phambili ngoba liqedele ngelesithathu kungalane kaGroup D ngaphansi kweFrance le-Australia. Umnumzana Brian Marekera uthi kuyamjabulisa amaqembu e-Afrika enza kuhle kule midlalo.
So far we are happy, siyakholisa ukuthi i-Africa at least one team is three Senegal and we are hoping ukuthi I'm hoping with 3 out of 5 teams as Africa, then gonna go to the last 16. Senegal, I'm betting on Senegal, Morocco, the Ghana.
Umnumzana Oceans Banda uvumelana loMarekela uziqhenya nge-Afrika.
Ngendaba yebhola okwenzakalayo ekade sikucabangela besingakucabangela ukuthi i-Africa teams zonke zingakhona ukuthi ziqualify ku-round of 16 zikwenze uchallenge ezibhenzekayo. Isandla ukuthi nje kuphela sisaphathele ukuthi kuye phambili abafana be-Afrika.
Yipho ikwenzima Afrika?
Ku-Afrika engaba ngcono yiGhana leSenegal nxa singayiqina ngamandla.
Imidlalo le ibukelwa ngabasakhulayo labadala. Umelisele Jamela ngomunye wabo.
Le-22 years intombazane esakhulayo ngiyithanda sibili ibhora i-World Cup i-Brazil ngiye ngithanda yiye ngifeva kakhulu fisa ukuthi ngawina sibili. Africa ngiyazithanda kodwa i-Brazil ngithanda kakhulu fisa ukuthi iwine sibili World Cup final.
Omunye njalo ofunda ekolejini yenasi uBrian Dube uneqembu lakhe alithandayo.
Ngihamba nge-Brazil. Hayi Brazil yengibona ngathi hayi izosiphusha sibili. Lokhu embukele ama-game so far ngathi khona kuyathembisa sibili. Alapha e-Africa team engasenzela ngcono sibili ibona ngathi iGhana.
Udokotela TB Shoko usebenzela kwesinye isibhedlela zakobulawayo uthi inkezo iya e-Africa.
Mina ngwani engibonayo i-team ezekathi kwi-World Cup yi-Senegal. Ngisho ngokuthi nabantu abamnyama, of course it's not the reason, but nabantu abamnyama mboni ngani kabangani bafithinyana baright kakhulu bangcono lawo.
Owesifazana ohlaziya njenguqu uthandeka Ncube uthi inkezo iya eBrazil.
Uaclue to our screens, sabe sikhangela ama screens ukuthi this time kuzoba njani. Brazil as usual the favorites, they're looking good, they're hungry. Sawabona sibili abafana babadlala.
Namhla kuGroup F bekudibene eleCroatia leBelgium, ukanti eleCanada belincikilana leMorocco. Kuzothi ngo-9 namhla ntambama kuGroup E kudibana eleJapan leSpain, kuthi eleCosta Rica lincikilana leGermany. Ngiyimele Studio 7, igama namu Ezra Chisa Sibanda.
Oliver Lisayo ngugeino kumete saithi sithi asidibaneni njalo kusasa.